pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhlaka 2 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umbuthano wombukiso wezokuthengiselana owe trade fair uphelile lamhlanje. Kambe ungawuphumelele na owalonyaka?
Xa besokuthengisa nje impahla ezimiswa ngaphandle kwelizwe befuna sisithengi thina. Kuyenzela ukuvela isitoki esiyifile emakethe. Umumo we-industry omawu awusethusi ukuthi ingaba nje yenye ithuba le-free market.
Amakhansila ebandla le-MDC Renewal akoBulawayo abuyela kubandla le-MDCT sekwenzekaleni? Silengxoxo lesikhulumeli sebandla le-MDC Renewal oBulawayo.
MDCT abethuthela kukhansila bethu ukuthi-ke bazabarikhona-ke baphume-ke ekhanselini. Manje-ke njengoba lisazi indlala ekhona ebantwini bakithi sebezelelo-ke bathe besaba-ke bagijima-ke bahlangana lobankirayo babomukela-ke.
Kuhlelo lwendaba zabesifazane lamhlanje silengxoxo lontombazana owenza umsebenzi wokulibazisa abantu engapha kwelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezokuthengiselana omkhulu kumhlubulo wezwekazi le-Africa oweZimbabwe International Trade Fair oqale ngolwesibili uphele lamhlanje. Iziphathamandla zalombukiso ovulwe okusemthethweni ngumongameli Edgar Lungu wakwele Zambia zisithi zona ukhule ngesilinganiso sokubili ekhulwini i-2% nxa kuqathaniswa lowanyakenye. Abanye abakwamanye amazwe afana le-South Africa ababukise impahla yabo kulombukiso bathi ubalethele ibhizimusi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lumbukiso ubungela sisinto.
Siye kwandisa ukuthi nxa kukhulunywa nge-trade fair ukutshengisa impahla nje, kwandisa ukuthi siyake sikhangelele ukuthi impahla eziningi ezitshengiswayo ngamakhampani angaphandle kwelizwe afuna ukufaka imitshina yabo lapha eZimbabwe ukwenzela ukuthi babe belungise impahla, ngoba nxa bephonga ukuthengisa nje impahla ezilungiswa ngaphandle kwelizwe befuna sisithengi thina. Kuyenzela ukuvela isitoki esiyifile emakethe. Umumo we-industry omawu awusethusi ukuthi ingaba nje yenye ithuba le-free market.
Siyabona ukubana umbukiso lo uvulwe ngumnumzana Edgar Lungu umongameli weZambia. Lokhu kungakusitshoni kakhulu nxa sikhangele ukubana ilizwe leZambia alila kuthengiselana okuthe xaxa lele Zimbabwe.
Lele siqiniso, yes. Umbukiso lomnqaku uletha nje umongameli weZambia kutshengisela okokuqala ukuthi phela asila bangane abaningi, ngoba ama-policies ethu e-investment vele kancedi ukuthi abantu bangene lapha. Kuthuthi vele ngumuntu lwana ukhanya ophonga ukuthi nje hhayi mana ngibuye mina ngoba anginokokwenza. Kuyatshengisela nje ukuthi hhatshi ubungane bakhona esilabo e-Africa. Kulamazwe amaningi aphumeleleyo e-Africa, eGhana, eMauritius, Martinique, kanti indaba engaziswa indaba kubizwa nje umakhelwane. Ye, iZambia vele akula kudlelwana esikwenza. Ama-companies amaningi aseZambia avela nje e-South Africa, abalimi bakhona nje kodwa akutshengisa vele ukuthi akula lutho olwenzekelayo ngale.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukuxexebuka kwamakhansila edolobho lakoBulawayo amane awebandla le-MDC Renewal aya kubandla le-MDCT sekudale inkulumo. Sekusele ilunga elilodwa lebandla le-MDC Renewal kukhansili yakoBulawayo. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Renewal koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah,
uhlupho olwaba khona thina esithi sifuna ukuletha inguquko elizweni siyenza njengenzane uphiso nale sifuna ukuyithitha. MDCT abethuselako councilor bethu ukuthi-ke bazabarikhola-ke baphume-ke ecounseling. Manje-ke njengoba lisazi indlala ekhona ebantwini bakithi sebezelelo-ke base besaba-ke bagijima-ke bahlangana lokusankelayo wabomukela-ke basebesithi hhayi bona vele bebangaserenywani kodwa-ke besilayenje imihlangano eminingi baphuma nje lakubo TV lapha ngelanga abajoyina ngalo-ke besize bengama-councelors. Kho-ke ama-councelors-ke amane yiyo kabonakale-ke losankelayo sebethuseleke indlala ekhona elizweni le iyahlupha abantu bagcina bethengisa umphefumulo wabo-ke nge-allowance encane nala itholakala ekhanseleni. Yikho-ke sithi hhayi akulanga indlela esingayilenza ngayo sebekhethile ukuthi bahambe bedifenda balwele-ke i-allowance encane nale ekhanseleni sebebuyele-ke komogeni sangelayo.
Okwakathesi sikhuluma nje bakhona yini okhansila abalokhu beku-renewal?
Ukhona ukhansila omadaka okawadi 2 ukhona kazange ahambe yena kathi hhayi mina-ke ngingahlanza kambuyeleli amahlanzi ngiwadle. Ikho-ke silaye-ke no abanye-ke hhayi besaba-ke i-allowance babuyela komoge.
Akusitshele ukubana umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli i-Congress uzenziwa nini?
Yikho esikhathele ngakho-ke kathe sekulungisa ama-structures esikhangeleke emhlangano omkhulu we-Congress kwenzela ukuthi-ke khetheke ubukhokheli obuzakhethwa ngabantu. Sikhangeleleke nxa kuhambe kuhle kungaba sekupheleni kukajulayi kumbe phakathi naphakathi kuka-Agasti khona lapho. Yikho esikhangeleke ukuthi sibe ne-Congress yethu enkulu izenye khona sizakhulumisana ukuthi ngaba ngaphi sihambe siyekhetha ubukhokheli ngoba sananzelela ubukhokheli esinabo-ke ibandla lethu kathe silikhokhelwa i-Guidance Council nje isinqumo esenziwa-ke ku-National Council yathothimogeni sangelayo. So i-Guidance Council yekhokhelayo kaphesi asinabo ukhokhelo obukhethwe ngabantu. Yikho besikhaleleke ukuthi hhayi sihambe-ke kupheleni kukajulayi kumbe-ke ngo-Agasti khona lapho sezi-Congress yethu sikhethe ukukhokheli okuzaba le mandethi yabantu kukhokheli iqembu lethu ibandla lethu liqhubekele siya phambili kakhulu.
Sike sezwa emaphephandabeni lapha lasemisakazweni ukubana owayengunobhala jikelele uMnumzana Tendai Biti usesuke wabuya ngapha kwele Melika, usebuyele naye eZimbabwe, njalo limkhangelele yini ukuthi uzaphenduka?
Ye, ulokhe unobhala jikelele hatshi ukuthi wayengunobhala jikelele. Lokho unobhala jikelele uhambe eMelika okwamaviki amane, ngisithi inyanga leyo ebhejeleyo esiyakwenza-ke okweziqeqethi kwabantu abafundileyo bekhona ngale ngasemelika. Yikho-ke amaviki amane ngaphela uyabuya elizweni uyaqhubeka-ke ngenhlanganiso-ke ngunobhala jikelele wethu sisiya phambili. Kahambanga-ke kokuphila njengalokho okufiswa izanu PF labanye.
UMnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-MDC Renewal Team koBulawayo, ubekhuluma le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Inhlanganiso yamazwe angentshonalanga eye-European Union ithi kuqakathekile ukuthi amankampani eZimbabwe alungise impahla elakho ukuthengwa emazweni njalo azwisise imithetho yamazweni la njengoba ilizwe lidinga imikambo ngaphandle kwelizwe ukuze livuselele inotho yalo. Okuninga sikuzweni kuNothando Sibanda esipha lolu daba ekoBulawayo.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association babe lomhlangano labaziqhatshileyo ukubafundisa ngokuzimela bekhalaza kuhulumende ngoba bengaphathwa kuhle lanxa kuyibo asebephethe ingxenye enkulu yenotho yelizwe. Obefundisa abaziqhatshileyo laba ngobuciko bokukhuluma lapho bexoxisana lohulumende kumbe amakhansili ngokusebenza kwabo, uMnumzana Hussein Sibanda uthi esikhathini esiningi amalungelo abathengisayo kahlonitshwa ngoba bengela obamelayo. Ngakho-ke uthi kuqakathekile ukuthi njengoba sibebaningi kangaka babe lenhlanganiso ezibamelayo ezizwisisa lokho abahlangana lakho njalo zibakhulumele ngezikhalazo zabo.
Bebekhangela ukuthi badinga ukuthi u-municipality abakhele imithunzi lapho abathengisa khona lokuthi njalo baphiwe imvumo yokuthengisa.
Umkhokheli wenhlanganiso le woBulawayo, uNkosikazi Msa weNkosi Nyoni, uthi lomhlangano wenziwa ngemva kokunanzelela ukuthi iningi labo alenelisi ukukhankasela amalungelo abo kumbe ukuzimela lapho bethe bahlukuluzwa besebenza. Abesifazana abaningi uthi lapho bethathelwe impahla yabo baphinda baphathwe ngendlela ezingalunganga ngamapholisa abahlukuluza bese beswela ukuthi bangenzani ngalokhu. Kunje uthi bakhangelele ukuthi bakhulumisane lohulumende ukuvuselela inotho ngoba akungeke kube yilizwe labantu abathengisayo kuphela ngoba imali yokuthenga izaswelakala.
Lo mhlangano ubuye ufundisana i-advocacy. Sifundisana nje lama-vendors sibona sikhangela inhlupho esihlangana lazo njengabantu abazisebenzayo. Sincedisana nje ukuthi lezo nhlupho singazi kungenziwani ukuze sihlukane lazo inhlupho lezo esihlangana lazo. Thina sikhangelela ukuthi uhulumende alungise umnotho welizwe ngoba asingake sibe yithi sonke esithengisayo sonke. So thina sikhangelela ukuthi abanye abantu kulungiswe i-industry ivulwe, abanye abantu bahambe ema-industry kwenzela ukuthi kube labanye abaholayo abazabuya bezothenga ngoba sonke asingake sonke sibe kwi-informal.
Unkosikazi Sipho Nyamazana ongenela umhlangano uthunga izigqoko azithengisa esitaladeni. Uthi kunzima lapha esitaladeni ngoba indawo zokuthengisela ezinikwa yi-council yaseneli okwenza bathengise endaweni ezibabophisayo. Phezu kwalokhu uthi nxa bethe babotshwa abazwisisi lamacala abayabe bewetheswa bagcine bebhadala nje kodwa bengazi ukuthi baboneni lokuthi impahla yabo abayithathelwayo iya ngaphi. Indlela abaphila ngayo uthi akusimpilo enhle kodwa abala eyinye indlela yokuziphilisa okutsho ukuthi ngumlandu kahulumende ukubeka izinqumo ezizabavikela njengoba iningi labantu bakulelise liphila ngakho ukuthengisa ezitaladeni.
Lokhu sowubulelini othwelizwe ngoba abantwana baqeda form 6 silabe sithengisa laba abantwana balama 12 points 14 points bayathengisa baswele ukuthi bayakwenzani ukuthi ngabe imisebenzi ikhona ngabe sokuthengisa thina abadala esingalakho sokwenza nje ukuthi sizuze imali yethu yokudla encane but kathi sisifela ukuthi sibhadaleni ischool fees zabo ngoba lazo ziyadula. So ngaze ngibotshwe namuhla lakusanya vuka siyothengisa futhi ngisithi maybe namhla ngibotshwe but kuba buhlungu kusebenzisa kuma-conditions abuhlungu kakhulu.
Ukucubungula kukahulumende kuveza ukuthi iningi labasakhulayo eliphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu kusiye kumathumi amathathu lane yilo elingaqhatshwanga elizweni lapho okuqhatshwe oyedwa kuphela phakathi kwabahlanu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa loMakhosazana Ndlovu owakhethwa ukuba nguMiss USA Zimbabwe ngomnyaka ka-2006 emncintiswaneni wokukhetha amantombazana amahle owe-beauty pageant. Sixoxa ngokuphathelane labesifazana kulo umncintiswano. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, salibona njenjani?
Lowu okhethwe ukuba nguMiss Zimbabwe kathesi kulabanye abathi kabukeki bathi kamuhle.
Yes, I think abantu basolile lutho lokwenza. Nxa abantu besolile umsebenzi or besolile izinto zokuxoxa ngabo yizi zinto abakhuluma ngazo. I mean indaba le iyangicaphula, ingicaphula to the core ngoba abantu nxa besithi umuntu mubi, babe sithi mubi according to whose standards. Simjudge ukuthi mubi ngani. Babe khona that night a contestant. Bamazi ukuthi ungu-contestant anjani, ukuthi wa-compete njani, ukuthi ungumuntu onjani. Onke umuntu is allowed an opinion, but amanye ama-opinions are la basis at all.
Kodwa sinanzelela ukuthi umuntu lo uyabe evele sengenile emncintiswaneni lowo lapho kuthiwa kulabanye abahle okwedlula abanye. Akumelanga umuntu akulindele lokhu ukuthi kungaba lokuchothozwa ukuthi kayisikho lokho abantu ade bekukhangele.
Ukuchothoza kuyatholakala. I mean nxa ungumuntu o-intervele ama-beauty pageants ngoba i-beauty is different to all of us. So bakhona abanye abazakhangela bathi, you know, mina sengajaja ama-pageants amaningi and sengacontesta kuma-pageants amaningi and you'll be surprised with nxa uhlezi labanye ama-judges liyabe likhangela umuntu oyedwa but ujudge omunye uza kuthi lo angimthanda ama-features akhe, lo omunye umuntu uzakuthi ngiyamthanda kakhulu. And that's okay, ku-expected, but I think the level of viciousness ngendlela abantu abakhuluma ngaye ukuthi unkazana lo movie is deeper than just ukuthi, you know, based on ukuthi muhle kamuva. I think it has more to do with the way thina as abantu abamnyama esijaja ngawo ukuhle ukuthi umuntu nxa ebomvu oyelenyole ezinjani or ethatha ama-pictures anje, that's what makes her beautiful. It's expected ukuthi nxa u-enter i-beauty pageant abantu bazakuthi you know, ngithanda iinyawo zakhe, ngomba izandla zakhe, ubuso bakhe, whatever, whatever. But look, I think it's deeper than that.
Siyananzelela ukuthi bakhona abanye abalejwabu elimnyama kodwa akukaze kulandele lokho. Kungabe kukhona okunye yini esingathi kabalungiselelanga kuhle?
No, yes, okay. Kulomunye unkazana osanda ukuba nguMiss Uganda a few months ago. Umnyama sibili laye, same complexion njengo Emily and lo. Laye abantu be-Uganda bacaphuka unkazana lo umnyama kakhulu mubi. Kwaba le same outrage. Kulomiss Japanese ongumuntu omnyama and uhlangene lo Japan ubaba think umuntu omnyama mama West Japan. Laye abantu bazonda ye unkazana lo ka represent Japan umixed unjani njani. Thina as a society see the problem air beauty and a type of beauty esiyijayeleyo ngoba abantu ka Christ these days bayahlanyelwa ngo Lupita Nyong'o actress lo la ngiyamthanda Lupita, I love Lupita ngoba muhle sibili and umnyama, but now sesibone ngazathi ku exotic into ebukekayo into different, but ikhonsa longo ukuthi ungahamba anywhere eZimbabwe kumbe eHarare eKenya baningi abankazana abafana nalolo Lupita abamnyama abalenele zimfitshane, but now ngoba sokuyinto entsha and new sokuthiwa umuntu onjalo u-exotic and different and is outside of society standards, which is not the case at all. And abantu abaningi like benxoxa lomunye ubhutizo lokutwitter esithi no abantu bazondela umi Zimbabwe ngoba she falls outside of the realm of what is normal beauty. Yena umkazana u-exotic. I was like, u-exotic ngapi? Unabhuti uhlala ngapi? Sebulawayo mseharare. Exotic khona
koko. Kungani abaningi bengathi ukuthi Lupita Nyong'o ngabukeki? Kungabe kulokwenza lama features yini ukuthi ikhala lakhe, ilihlo lakhe, isihlathi sakhe sinjani?
Abantu abamnyama traditionally asila makhala amancane afana na njengamakhiwa. So nxa ukhangela ubuso bakhe usukhangela ama features umcompare to who? So nxa umuntu lekhala elinkulu ngasamuhle anymore. Ngoba thina abantu bakondlovu or whatever, wherever you're from any country within the African continent, sila makhala amakhulu and sila malips amakhulu, sila zifune ezinkulu. That's just what it is.
Wona umncintiswano lo eZimbabwe ungathi unjani? Uyalingana yini la kwamanye amazwe? Bayalungiselelwa yini isikhathi sisesekhona amantombazana la ukuthi efike kwesingathi yi-standard sakwamanye amazwe?
Xa besiya ku-Miss World abavele eZimbabwe kumbe besiya ku-Miss Earth, the preparation process yang khona is not as extensive and as huge as compared to ama countries anjengabo Miss Venezuela. Or Venezuela where they've had incredible success in this universe. Bafaka imali eningi into ama pageants. Any plastic surgery oyifunayo, judging on ama pictures that I saw from the pageant, I would say ama organizers at Miss Zim World, they did their very, very best. Mina, personally, I was impressed looking at the level of effort they put in into simple things like ama crown zabo, izigqoko zabo, bazama le makeup, and hopefully bazamnika ama pageant coaches, ama makeup artists, ama designers, you know. And for bonke bona laba abantu abakhomplimayo ukuthi hey unkazana lo kamechi, put your money where your mouth is. Donatani imali, donatani izigqoko, donate your services ukuthi unkazana wethu ahambe represente kuhle ku-Miss World.
Kuzwakele leyo balaleli bekuyingxoxo Xolo Makhosazana Ndlovu owayengu-Miss USA Zimbabwe ngomnyaka ka-2006. Sixoxelaye ekhonapha eMelika eNew York. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano wombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair uphelile lamhlanje. Amakansila ebandla le-MDC Renewal awakobulawayo abuyela kubandla le-MDCT sekwenze njani? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.studio7news.com. Olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande, lilale.
To Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.